So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale lesenethi yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Takufumane Masaya, wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni.
Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, iAU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Ibandla le-CCC selizeke litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende le-Senate ngumnumzana Singezo Chabangu.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi, ilolo lwama-summons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala.
Abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga ledale lesenethi yeMelika elihlala kukomidi ebona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe, uSenator Jim Risch usesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Takufumane Masaya, wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni ukuze athiyane lokuhlukuluza amabandla aphikisayo lokwephula amalungelo kaZulu. Eloba enkundleni ye-X yayithiwa yiTwitter izolo, uSenator Risch uthe ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende labasekeli bebandla leZANU-PF kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe laso sisole ukubulawa kukaMasaya, yena otholakale egongodiwe ngemva kokuthunjwa ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe emavuku phambilini kokhetho lwama-by-elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa Human Rights Watch, Amnesty International kanye le-Southern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene zisola kakhulu lobu budlova. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume, zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi uSenator waseMelika okhulumile ngalokhu esola ethe ebonisa lokuthi iMelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo okubulawa kwabantu, kutshontshwa kwabantu akusiyonto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho kusilela. Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, iAU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye umongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho okwenzakala layo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu.
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo kodwa laba bantu kubanzima ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese yoni negotiation into eyenziwa ngasese kodwa laba seyisigangile siyana ukuthiwa awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini isigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini xa ngasese akayiboni ingozi ekhona ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi yi-name and shame. Ngoba uma ungahlala ukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukliwi okuyinto engandle. So ngibona ngazathi iSADC ingaqhubeka ngayona leyana into enjengekathabombeki kodwa i-quite diplomacy lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezezanu PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC lekubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho yikuthi izano yilibandla esilaziyo kaningi-ningi ekutshontsheni abantu ekubulaleni abantu la uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Balembali laba bantu balegazi labantu beMatabeleland balegazi labantu ngo-2008 balegazi labantu ngo-2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngobani omunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokho sizahlala sicabangela bona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejwe likaZulu. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kwamalunga e-CCC lokubulawa kukaMasaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa kancane ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Lokhu kwenzakale izolo ngomva kokuba uTshabangu esexotshe amanye njalo amalunga edale lephalamende lawe-Senate alitshumi lasithoba minwe mbili 18 abalisa umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalo Siziba, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya labanye. Bonke asebexotshiwe sebefika phose ikhulu 88. Idale le-High Court linqume ukuba ukuxotshwa kwamalunga la kumiswe kusahluzwa udaba lokuba uTshabangu ulamandla na ukuxotsha amalunga ebandla. Okuninga sikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 uTabo Kancube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa isinqumo esethula ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngonobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Tshabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadale lawa namhlanje. Edale lesanithi kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-CCC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Wongayi Thome. Edala le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mutenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi uwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedale lephalamende we-CCC umnumzana Amos Tshibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo se-High Court esokuthi vake bame ukuxotshwa. Abe-CCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uTshabangu ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla ngayisilo lunga labo, ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa, labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuza umbono kaChabangu kumbe umnumzana Kalipani Pokeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela sonto uPokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalungu edale lePhalamende ukuluhlulwa kuqala esithi basahlelisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lelungisise.
Siyabonga Taboka, siphinde saba lethuba lokuxoxa laye umnumzana Kalipani Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana sengizoChabangu, ngesizwe ukuthi yena utheni.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwamasamons lo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala soluyohlalwa ngemandi kungakabi imandi ke hayi akakwazi ukwenza amanye ama-recalls ngoba phela udaba solusenkantolo. Uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la wasethi kimi ayi usaxakekile kancane uzobuyabuye kimi ngicabanga kusasa ngizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe aphili lungaphi lalolu babuChabangu aluhambise enkantolo ezama ukublokha lapha abarikholayo ukuthi bangakontesti under triple C. Kodwa ake ngiphume nje kancane ke ngikhomente nje lami njengomZimbabweni ngama-recalls lawo ayenzeke namhlanje. Ngiyayiblame kakhulu abameli balaba abantu abangama-victims. Angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli. Njengoba wayesethile ubabuChabangu ngesonto eqeda ukuwina ekhoti ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama-recalls. Okwabamisa ukuthi bagijime baye ekhoti bayemfaka interdict iwini. So uchaza ukuthi ke ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkhole ubabuChabangu ma ethi yena hayi umongameli labanye ama inkokeli o ama leaders bayavumelana lento ayenzayo. Into ayenzayo yiyo vele efunwa ibukhokheli le leadership ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe. Ngolwazi lwami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothi usize ukuthi kuthiwa abanye abantu bazorikholwa ungathi usugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana naye uthi usazoyenza futhi lokhu ngicela limise linabomthetho.
Kulo mfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uChabangu wayesithi yena ibutho legugurawundi kale thunywanga libandla lezanu PF kahle kahle wayezama ukuthinda.
Ngiyabonga msakazi, ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba. Udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 no-2019 ngesikhathi kulale bayibiza iMusante Commission. Labe sengibazwile bekhuluma kuma social media bathi hayi obabuChabangu labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizosibiza lalisihlaselana kufe abantu abangu-6 kuphela nasafelwa i-over 20,000 abantu. Uzobona ke ukuthi siphiwe okuyiklipu kungafikile 30 seconds, angazi ukuthi iclip liyana ibinganani, so icontext yakhona kuzima ukuthi uyithole. Ngeshwa ke bengakatholi ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba. Kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izanu yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa i-state ngoba yona yiye yayiphethe i-state njobe isiphethe lamanje. Izanu yayisilwa lezaphu olobaba unkomo umdala wethu. Iso yasisibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu, singabantu bakankomo, isebenzisa i-state. Ukuthi unobhala nje njobe sithi ufuna ukunegotiator ukuthi kurelease ubaba uSikhalo. Ubaba uSikhalo usejele ubotshwe yi-state. Kodwa unobhala ubaba uChabangu usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayehlala lonobhala wezana. Waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state. Ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-actor nje ngoba kulezinto zepolitiki ngapha ezombangazwe. Ezombangazwe ezi-includa ini izana. Yikho esiyakhuluma lobaba uObed Mpofu. Bengekakwenzi uyakhuluma lobaba uObed Mpofu if ubengayazi i-relationship between state nezana. Yikho nje esesithi hayi uyothumela i-delegation ngapha kuzana ngoba uyazi ukuthi aze aphume ngayo akungeke kwenzeke enganegotiatanga ngapha la ilokhuzeni izana. Even laba abantu bezana ma ungabaviza hayi angicabangi abacabanga ukuthi bangayiphika lento nje. Yebo emsakazweni kungangabi lula, kodwa uma ukhuluma la kuyaziwa lokho ukuthi iGugraund ipolicy eyayingezanu ya implementwa yi-state basake abantu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usethengele indlu umahluli okhangelelwe lamuhla ukwethula isinqumo kudaba luka Henrietta Rushwaya sokucala lakhe lokuzama ukususa igolide elizweni ngokungekho emthethweni. Leli phephandaba liveze ukuba lilobufakazi bokuthi umahluli uJustice Pisirai Gwenda waphiwa indlu ebiza amadola zinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi ziphatheke kunhlelo zentuthuko yelizwe lazo lanxa zingahlali khona. Umnangagwa wethulela amazwi ekwele Egypt izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani kanti ke mbuze kahle kahle ukuthi lifunda ama-record abantu abanjani, ngoba kwakhona abantu abanama-record afundwa everyday. Khona lo mdala lo othi gum 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 ethi yakhe ifunda everyday, kanti awethu afundwa nini? Kanti alithathi hlangothi, kusho ukuthi kukhona lapho wele alibatshele ukuthi alithathi hlangothi li-understand. Mina ngi-understand into yenu, lisemsebenzini asisebenzeni sonke, lisebenza ngathi lathi sicelani imbono yethu ifunde kwazakala ukuthi lathi sikhala ngani senzalo yalapha ekhaya. Please siyacela cela nisebenzisaneni kahle.
Siyalibonani mthakathi, alifuni msindwa, alifuni ilunga, alifuni ukukhuluma ngezinto ezidomisayo ukuthi lezi zinto zeqiniso. Kufanele sihlale sithembisana amanga, sikhuluma amanga lobe siqhubekela phambili, sikhuluma ukuthi hhayi koze kulungilila. Abantu bayaphela ukuthi bathathwa one by one, one by one, bethathwa yisitha esiyizanu. Babukile abantu, siyabukela thina singamadoda, singabantu emhlabeni. Sidalelwe khona ukuthi sibe sibuswa yilaba abantu abasithatha ngamunye ngamunye besibula. Kodwa lokho sithi sifuna i-peace, thina sifune kulo, asifuni imsindo, sifuna ukuhlala ngokuthula. Yikuthi laba kobani ukuthi abantu bazezetshontshwa bezithathela izithunzi zabo besenziwe ngathi kuthiwa kabaphile emhlabeni, kufanele baphilele ukubukela imafia legebeni lezo ziphila kamnandi zibe zibathatha ngawami. Ungakhuluma kuphela ukuthi sole lokho abakwenzayo, sekufanele ukuthi uye kulawa thathe kulawa futhi kungabi indaba zabo. Bangahlama poison, bathisana ama-poison kagijima baye e-South Africa, yibo bodwa abakwazi ukuthi bayenzeleyo. Kanti thina kuyaze kube nini labo esiye siyaze sithole khona ukuphila si-confident njengabantu. Sesabani ngaloko sibeletha ingane yini ukuthi kuliwa kuliwe kawani sekufanele
ukusitshutio-seven niyalungelela lonke basakazi njani khona ngabo ngase-America. Bengicela ukuthi nanake ngitsho la mayelana la mapholisa akuleli lizwe, abantu bayaphela bayabulawa ngabomu. Kube kuthiwa kuyamangalwa emapholiseni, khona kusazakala ukuthi amapholisa ngezampiyo bona ababantu ababulala abantu. Kuye mangalwa kibo futhi, bona kuyibo abathunywa besiyabulala abantu. Ama-CIO aqeda abantu futhi balimangele emapholiseni. Isiyamangala kwesilwanini esiyiso esivele esiye sidla abantu. Kukhulunywa mihla ngemihla emapholiseni, amapholiseni, amapholisa akhona engalancedo angabantu abayibo abezanupf. Akula security lapha eZimbabwe. Sizakuwa kuphela sikhala lokho esiphethe sibulawa, sikhuluma kuphela kungalancedo. Ngiyabonga basakazi.
Salibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Hayi, ibandla lezano lenze abantwana beZimbabwe baba yisizwe esidelelekile. sizwe singahloniphekile. Siyadelelwa la esikhona, especially la eSouth Africa. Iningi labantu sesize sisaba nokuthi sizibize ngezibongo zethu. Ngeke usakwazi ukuzibiza ngesibongo sakho eSouth Africa ngoba bathi sitshontshe izibongo zethu, sitshontshela umsebenzi, sithathela imisebenzi, sitshontshe izibongo zethu. Konke lokhu sikwenziswa yinzalo. Yonke nje into eyenzakalayo kulele leSouth Africa kuthiwa ngamazimba akho ayizani sidelelise ngezinye ezinye izizwe. Mina ngazi ukuthi into iyagcina nini nale, kodwa ngicabanga ukuthi singabantwana beZimbabwe isikhathi sokuthi siphakathi.
Sizosiqedelela lapha Studio 7. Wabe ukumandi nduzwa kahle uyezwa ukuthi abantu abathumbe le ndoda lesi eseyilele ayilale ngokuthula. Studio 7 ayilale ngokuthula, iqabana lilale ngokuthula. Studio 7 kade behamba nemoto yesana ebuye tshintshe statement ethi abantu be-Triple C abathumba abantu yabo bethuselwa kumanje loyo omkhulu wefazi uthi gijima kubo Big Bridge lekhohlisa abantu, ekhohlisa abantu. Bazabenzelana fazi, sikhathele phansi nani, kathola phansi nani, phansi ngababulali belizwe. Phansi
sayibona sayibona Studio 7 sayibona sayibona. Igama lami Emmanuel. Hayi, ngibingelela lonke nje, sibonge nje, sibonga konke khonoko bona nje lokungahlali kahle kwelizwe abantu bakithi. Hayi, ilizwe selimotshakele kakhulu kakhulu. Bona abathabanga thabanga, bona babayenza into zabo zokuganga, badosela nalo mna ngako ixeko, ixeko umuntu wabo sakudala esifuna abantu abatsha manje.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ngiyabingelela labalalela. Siyambongela uBudilo othi yena iTriple C ya-actor enxa ifelwe ngabantu. Kungcono ngoba ngiwakaze kufike umuntu, inyembezi bazibonela komakhelwane. Awukaze kube lethuna amathuna bawabonela komakhelwane. UNkulunkulu ambusise. Sengakhuluma njalo, ayibulawa ngabantu kwabuhlungu. Ungaginyi ngokufa komunye umuntu kwabuhlungu. Ngibe sengiphendula abantu bemaNdebeleni. Thina sinje singamaNdebele singakhombeli uChamisa, sithi uChamisa usebenzisa amavesi lathi sisebenzisa amathuna. Siyake sibone abantu abadala labezibethi begqoka amabheji behamba ngamaphendi phanje ngenxa yokuvuselela usiko lwakibo lapho abathembe khona. UChamisa uwriter afake amavesi kula lapho kulokholo lwakhe. Lathi sithembele abantu abafileyo abasekelela ngegugrawundi siqedwa yizanu PF, abazange bephakame. But namhlanje lokhu esikhuluma ngabo abantu abafileyo sithi bengavuka obani, bengavuka obani. Abalalayo izanu PF ibulala abantu. La namhlanje asikakutholi ukuthula, akula ku-ekta esakwenzayo. Izanu yasibulalela abantu. But namhlanje uze umuntu esithi oChamisa bathule kodwa babulawela amalungu. Thina kufe abantu abangake emathabeleleni sa-ekta na kulokuthula esakutholayo yini? La namhlanje inhliziyo ziyopha, izanu siyikhanyele. Sesiza abaningi bethu sesecela ku-Triple C, libhodlela ku-Triple C ngenxa yokuthi izanu PF liyayesaba. Izanu PF ibulela abantu. Omnangagwa bahamba phambi kwethu, abanye sebeze bajoyina izanu PF. Asizange sakuthola ukuthula. So kuyini esikukhangele ukuthi uChamisa akwenze kuzanu PF? UChamisa ubhalela isadaki, wabhalela i-AU, wabhalela ezinye inhlanganiso incwadi. Yikho ku-ekta khona lokhuyana. Kungehlula uChamisa kala amandla njengokuba lathi sasweli ukuthi silwele izanu ibulala abantu bakithi esiNdebeleni.
Studio 7, Studio 7 linjani lonke balandeli bakwaStudio 7? Ya, ngilizwa lapha likhuluma ngisengezwa uChabanga. Akula muntu okuthiwa ngisengezwa uChabanga. Lapha kwaba lesitsotsi sezane esayenzayo. Sasebenzisa ibizo sengani kulo muntu othi yena umlandeli we-Triple C engisengezwa, okuthiwa ngisengezwa uChabanga. Kuzodisepa ibandla le-Triple C. Akula muntu okuthiwa ngisengezwa uChabanga. USengezo Chabangu nxa usenkonti kakho wonke umuntu oyazi uSengezo Chabangu lalapho ohlala khona batsho ukuthi uSengezo Chabangu uhlala ngayo wambona endaweni enje. Even ikhangela le khodi kakho kakuye, akula muntu owade wabona uSengezo Chabangu ikhodi. Yabona ngamaphepha ukuthi la ekhuzeni ukuthi yena ngumlando we-Triple C amangalana into zezanu lezana abazenza ecatheke futhi wenzele ukulo uSengezo Chabangu. Akula muntu othiwa ngiSengezo Chabangu. Even uChamisa ngambuzi ukuthi uSengezo Chabangu uyamazi kamazi.
Studio 7, Studio 7, angibingelela basakazi nabakho nakubalaleli. Ngilapha eLibani endaweni yaseDuliva. Ngifuna ukuthi-ke ngikhulume kulo baba lo kuthiwa ngukuta kwaShamisaka lo wefazi othi
South Africa ikhona inhlanganiso engefasi akakasitshele ukuthi yiphi yakhona ifasi leyi udoti wento lokhu kuhamba kuthusela abazali ekhaya esenzela ukuthi bavotele izandla buyifasi le angiyazi ukuthi yona phila kuphi umhlaba okuthi udubone seZimbabwe kaliboneni bahamba besenza sengani iZimbabwe ihleli kahle bona nxa besutha ngithi basuthiswa yimali leyo abayiphiwayo bentshontsha ama-resources eka so bengahambi belokhu betshela abantu ukuthi yeyifazi right bahamba bethusela abantu kungani kanti nxa kuvotwa vele kuba labantu kusiba nabantu befazi ngaphandle kwama-stations babefunani behamba bethwele imali ezokuheha abantu
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni ze-Washington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu le-Hamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Njalo umongameli Isaac Herzog we-Israel akhulume ekumabonakude ukhulume labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden ule-Melika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations uthi kuyadanisa okwenzakala eGaza, njalo inhlanganiso ye-World Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Moringai, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwele Melika.
Hayi, into ehluphayo lapha nge-Israel le-Palestine ikuthi yizihlobo. So ma kuchayawana vele akula ngathi ama-referee angangenela inkinga ephakathi kwama-cousins. So siyakwazi ukuthi into leyi yaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Awuqalanga izolo or recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele awuzabe kube le peace engathiwa ile long time. So ukufollowa abakuyenzileyo namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli we-America okakathesi la sekhangelela ku-2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzileyo e-Washington is a powerful reminder of abantu ababemncedile ukuba nguye umongameli for 2020. So laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele-Israel ngumongameli Joe Biden weMelika nelizwe leMelika nje jikelele? Kungabe kusithoni ngomkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerika okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine i-Amerika izabe ilokhu imelabo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhithwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi i-March lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana phakathi kwe-Israel Palestine Hamas. La manya maqembu lawa akade sechaywa yi America eSyria athwa sekelwa yi Iran. So kuyabe sokungathiwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yi Iran le Hamas la Mahouti ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East. So imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward. So hi, siyabe silokhe sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringa ingcwethi ecubungela izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilunga ledale lesenethi yemelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Thafumane Masaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandle, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past seven.